Mnumzane inkomo okwenzakalayo ngomkhuhlane lo we COVID kubuhlungu kakhulu kanti ke njengoba usisho ukuthi umnumzane Trump ubike ukuthi igqotha lakhe lalo liwubambile lo mkhuhlane lokhu kuyisibonelo ukuthi lo mkhuhlane kawula nkunzimalanga akula muntu ongumaqhuzu xa usiza kulo mkhuhlane ungabamba noma ungubani ngakho abantu ngaso sonke isikhathi kufanele benze lokhu okufanele ukuthi bavimbele umkhuhlane lo ukuthi ubabambe
eTexas ikona ngapho thwala umkhuhlane lo usubhahile njalo sizwa kuthiwa abantu abanengi kabagqoki mamaski yebo kunjalo yini
Liqiniso kakhulu ukuthi ngapha emhlubulweni weTexas mhlambe ngithe sigabeni seTexas umkhuhlane lo usubhahile kakhulu kubamba abantu abaningi singathi iphecele zinye silungu ihotspot kodwa lokho kokuthi abantu gabagqoka ama mask ngapha kangubone kuliqiniso nje mhlawumbe kuyatholakala bakhona abantu abangagqoka ama mask bakhona manje njalo abagqokayo kodwa angiboni ukuthi uze umkhuhlane lo umemetheke kangaka kwenziwe ukuthi abantu lapha eTexas gabagqoka ama mask angiboni ukuthi kunjalo ngabe kukhona imbangela kodwa angiboni ukuthi ngabe kuyimbangela ukuthi abantu base Texas gabagqoka ama mask ngoba abantu abalapha e Texas abahlukananga labantu abase Gwanda abase Johannesburg abase Cape Town abase London siyafana sonke imhlobo ehlukeneyo ngeke sikhombe abantu abalapha e Texas sithi gabagqoka ama mask
Vakona abasola uTrump besithi gawuphathanga kuhle lomkhuhlane yikho umemetheke kakhulu. UBiden uyangena esikhundleni ngenyanga ezayo. Ubona kusiba lomahluko yini?
Umahluko ungaba khona njalo singakhuluma ngoTrump nxa sikhuluma ngomkhuhlane weCovid kodwa umnumzane uTrump kayusuye oyenza kumbe owaletha lomkhuhlane weCovid. Umuntu lomuntu ulomlando okwenza konke lokho angakwenza ukuze avimbele lomkhuhlane kumbe ukuze ancedise ukuthi sike sibhule lomlilo weCovid akusomnumzane uTrump kufanele ukuthi abantu sazi ukuthi singakhombi umuntu oyedwa sithi kulohlupho esigabeni bese sithi hayi ngumnumzane unkomo cha akunjalo lathi silomlando okufanele siwenze uBiden uyangena yebo ungene kule womkhuhlane lo wenzakalayo kubi sivile ulomlando ngibona kuzamanzima kuye ngoba uyaqala phansi uTrump kwenzakale lokhu yena evele esesikhundleni ube lemizamo ayenzayo njalo ngokubona kwami ngibona ngathi uzamile umnumzane uTrump singazi ukuthi umnumzane uBiden uzakwenza njani kodwa akufanelanga kube sengathi kulomncintiswano ukuthi ngubani ozoba ngcono ngalomkhuhlane ngoba bonke kabazilutho ngalomkhuhlane bangabantu njengami lawo kaba sibo madokotela kodwa simfisela okuhle umnumzane uBiden